Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani tulukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolosibili mhlaka 12 Nhlolanja 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izibotshwa eziyisificamunwemunye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela zimiswe phambi kwedale likamanji kobulawayo lamhlanje. Amalunga awe committee ebona ngentuthuko yembuso yezabelo edalele eParliament yakhuthaza umunicipal wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuzitholisa amanzi. Umeli weJegudu West edalele eParliament njalo elilunga lebandla lezanu PF umnumzana Dexter Nduna umangalele umeli weNorton edalele ifanayo umnumzana Themba Mliswa emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni ku Studio 7. Izibotshwa eziyisifica munwe munye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela kukaZulu ezibiza inkulungwane ezintathu zamadola ezihlala elokitshini lenyuluveve kobulawayo lamhlanje zimiswe phambi komthethwandaba kamantshi owe-Tredgold Magistrate Court lapho ezisuke zayabonisa inkundla lapho ezazifihle khona impahla lezi ezazijontshiwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Izibotshwa ezigoqela uMethuseli Chuma, uDesmond Pendamazuba, uMarshall Ncube, uNokthula Mlambo labanye bamiswe phambi kwedale likamantshi lamhlanje eTradegold Magistrate wobulawayo. Laba bantu bacalwa ngokuthumba impahla evinkilini leChoppies ezivalisa ifridge, igas cylinder, umtshina wokusika inyama lezinye impahla mhlaka 16 Zibandlela ngeviki uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini elizweni lonke jikelele. Izibotshwa lezi zimelwe ngamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights abagoqela umnumzana Laison Ncube. Ncube uchasisa okwenzakale lamhlanje.
Sichona njani mahlabezulu? Yebo ye indaba yabo Methuseli Chuma labanye abotshwe labo ababalisela uDesmond uMashalo nokuthula uClement uSibonkosi Gumbo uEvidence uSisasenkosi uThandekile Mzizi iqhubekile namuhla singene khona eCourt eTradegold lapha kobulawayo bona besetheswa icala lokutshontsha kumbe ukutholakala belempahla ezingabe zicatshangelwa kubana zitshontshiwe. Iqalile namhla indaba yangikhona iqhubekela phambili siqalile solo yaqhubeka njalo namuhla be state yona ilead ama witnesses ayo ungangokuthi kulo mpolisi obekade nguye obekade etshela inkundla ukuthi laba abantu embaqambileyo bacatshangelwa kubana bagqekeza ku Choppies ngailanga leliyane likamhla ka 16 January abantu besenza stairway bona bejonge ukutshontsha. So namhlanje sihambile safika ezindlini zabo istate bicele sikuthi kusesikhiweni i-inspection in loco. Inspection in loco yabekusitsho ukuthi liyahamba endaweni lapho kwenzakala khona icala esikhiweni sisithi i-scene of crime. Bahambe ke bayetshengisa kumbe ba-indicate kumbe bakhombe ukuthi abayekho abakuthola babakubona kusenzakala kumbe abayekho abakubophela abantu endaweni ethize ikuphi sihambile ke namuhla lamanye amagqwetha indaba le isenziwa yimi mina ulisomncube ngilomfo wethu uJonathan Tsvangirai lo munye ugqwetha okuthiwa nguCosta Dube sakwenza ke lawo ma indications avumelana ke lenkundla ukubana indaba le izaqhubeka ngeThursday lapho ke sizayenza le abayibiza ngayithi cross examination lapho ke sabe sesibuza ke ama witnesses estate imbuzo emayelana nalokho abakukhulumileyo ecourt namhlanje ngiyabonga
umchuchisi uWhisper Mabhawudi uMantshi uNgoni Nduna izibotshwa amagqwetha labafakazi baye elokitshini lenew luveve ku-513 lapho abafike bayaboniswa lipholisa elalicubungula leli cala eselingumfakazi esilugwini senkukhu lapho izibotshwa ezagebha phakathi kwesilugu zafihla impahla abacalwa ngokuthi bayithumbile njalo umfakazi uchaze ukuba izibotshwa yizo ezabonisa amapholisa lapho ezazifika fihle khona impahla kusanjalo abenkundla bayanjalo emzini wesinye sezibotshwa uNokuthula Mlambo otshengise inkundla lapho agebhela khona igas cylinder lomtshina wokusika inyama kanye lokuthi ifridge yayifihlwe endlini ezinye zempahla ezathunjwa kochopisi zibikwa zazifihlwe ezulu khaya lami funeral parlor eluveve kubhizimusi likamnewabo wesinye sezibotshwa usisa senkosi Zulu kodwa ekubuzweni intatheli izindaba umnini webhizimusi leli umnumzana Mbuso Zulu uthi ubengazi ukuba lokhu yikho okwenziwa ngudade wabo labangane bakhe udaba lolu lukhangelelwe ukuqhubekela phambili ngolwesine ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
amalunga awedale lephalamende awe committee ebona ngentuthuko yembuso ezabelo akukhuthaza umunicipala wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuze kulungisiswe udubo lokusilela kwamanzi kuward 5 eSpitskop North uAlbert Ncube usiphalo ludaba eseGwanda
amalunga ekomitee ebona ngentuthuko yembuso ezabelo edale lephalamende abakatshele idolobho leGwanda kulandela isikhalazo esakhwezwa kulelo dale izakhamizi kaward 5 eSpitskop North zigonona ngokuswelakala kwamanzi impompo ezihambisa ingcekeza kanye lemigwaqo kuleli lokithi sekuyiminyaka elithumi uZulu waphiwa indawo zokwakha eSpitskop North kodwa iningi lokhu libhekane lo dubo lokusilela kwamanzi okudala ukuthi iningi liyezinceda ehlathini uNkosazana Duduzile Masilela yisekamuzi sikaward 5 njalo ulandisele lo mhlangano ngodubo ababhekane lalo
ama-stands awe-north esiwakhuluma ngawo asawaphiwa ngo-2009 almost 10 years now ama-stands lawo awaseviswanga awala mgwaqo awala ma-toilethi uwaphayipi akula manzi kuqala bekusesengcono ngoba abantu bebengakakhi ngobuningi kule ganga lokuthi abantu bangayeki akusela ganga lokuthi abantu bazahamba khona osekusenziwa ngabantu abantu sebesebenzisa amaphepha ukuze bayenze ama-toilethi
lobanje imithetho emadolobheni ingavuma ukuthi uZulu ahlale lapho ngelamanzi impompo ezithwala ingcekeza loba imigwaqo lezi zakhamizi zahlala ngemva kokuthenjiswa ukuthi konke lokhu kuza kwenziwa umnumzana Ndaniso Mpando isakamuse Gwanda udumansipala waleli dolobho uthethe lomkhuba kuhulumende wokwakha amahlayana nje
ikhansili siyakulahlekelwa konke khona lokhu yabisizo adopta into eyabuya lohulumende ngo-2006 ngemva komrambathwini uhulumende wabuya lento okuthiwa yi-fast track yenza ohlalani kuhle garikayi kodwa ungahamba khona kuze nezondawo namhla uyadingiswela ukuthi ungona ukuhlala kuhle kwakhona kungaphi khona phaya
ikula ledale lephalamende belikhokhelwa ngomgcini sihlalo walikomidi unkosikazi Miriam Chikukwa libonjwa ngamalungu alithumi lanhlanu umnumzana Mthokozi Simpofu omunye wabakuli committee ongumeli wesilobele edalele eParliamente webandla lezanu PF uthi kumceke ukuthi akula kuzwana phakathi kwezakhamizi lomasipala
Lungala ukukhulumisana kuhle phakathi kwama resident lama councillors ukuthi babone way forward ukuthi kuyini. Kuyila basa khulumisana abantu ababambanisa ukuthi noka badingi indlela yokuthi kube le service delivery kungafaki abantu endaweni ezingalamanzi ezingalama toilet ngoba kudalana imikhuhlane. So sithemba ngenkulumiso izenze namhlanje labantu bazasala bebambene bemunye beqhubeka ngedevelopment yokuthi isigaba lesi sithole amanzi ngoba amanzi impilo phela ebantwini. Water is life.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Justin Majale uthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi izakhamizi ze-Spiscop zithola amanzi ngokuphangisa.
Kube indlela ukuthi nxa yokuxazulula seleseye kupheleni ngoba selile minyaka lokhu kuzanywa ukulungisa kusehlula. So sikhangelele ukuthi lokhu esivumeleneyo singakulandela sinekane izikhathi lalaba ama-residents babhadale lokhu kumele bakubhadale sikhangelele ukuthi mhlawumbe lolu dolo kwaphela.
Umasipala ukukhuthaza ukuba abe lobudlelwano lamankampani ayemba egolide abalisa eblanket mine ukuze athuthukise leli dolobho. Kusenjalo endabeni esemthethwandaba, umnumzana ukukhanya kwenkosi Mkandla yena obesetheswa icala lokubhidliza amafasteli lebhakani emahofisini ebandla lezanu PF ngesikhathi kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwe-shutdown eZimbabwe ngenyanga edlulileyo. Utholakale ngelacala ulandise ngokubotshwa kwakhe lobunzima ahlangane labo ethoniswa esejele.
Icala kona belivele lingekho, ngakho ke ngizwa ngikhululekile lasemoyeni lasenyameni ukuthi lo mthethwandaba nangowa umantshi ungithole ngelacala. Akudliwa akugqokwa iuniform ejele yona ngokwayo ngamabhenka nje le abantu bakhona baphiliswa kwenyamazana. Sithwala sejele siningi kakhulu kodwa into engekho yisitshebo. Umfusho wespinach lendumba nsuku zonke akutshintshi ngaphandle kwamhlawumbe inkomo kahulumeni disease vele ibisiphiwa amabhantinti.
Umnumzana Nkanyiso Ncube namhlanje utholakale lecala lokulumathisa amathaya evimba umgwaqo ekhonona ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Umantshi uMafios Moyo uGwebo Ncube ukuhlala iminyaka emithathu esejele kodwa wesula iminyaka emibili esithi Ncube kumelanga adala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. Umnyaka owodwa wesulwe ngesizathu sokuthi Ncube uzasebenza ungelambadalo okwamaholo angamakhulu ayisiyagalombili lamajumi amane 848 hours esenza i-community service enkambeni yamapholisi eGwanda. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Umeli weJegudu West edalele eParliamente njalo elilunga lebandla lezanu PF umnumzana Dexter Nduna umangalele umeli weNeton edalele ifanayo umnumzana Themba Mliswa emthethwandaba lamhlanje esithi uhlambaze igama lakhe emphakathini izolo. Ngakho uNduna uthi ufuna uMliswa amhlawule izigidi zamadola ezilithumi $10 million. Ababili laba baphose bachayana izolo ngemva kokuba uMliswa ethe uNduna ulisela elantshontsha imali engange $11 million kugatsha lukahulumende olubona ukulungiswa kwemigwaqo olwezinara. Lokho kucunule kakhulu uNduna yena osuke wethusela uMliswa esithi uzambulala ngoba evele engumbulali odumileyo olezidumbu eziningi ezingaziwayo ephansi. UMliswa yena uphendule wathi uzathela uNduna ibhadiza amthene abe yinkabi. Emaphepheni afakiswe emthethwandaba enkantolo lamhlanje uNduna uthi uMliswa ungcolise igama lakhe eParliamente izolo waqhubeka njalo phandle kwaleli dale ngokutshela intatheli izindaba ukuthi ulisela. Ngokunjalo uNduna uthi kumele uMliswa ahlambe igama lakhe nge-$10 million. Akungaziwa ukuthi udaba lolu luzathethwa nini.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Uzulu weZimbabwe usesole umanyano weSADC kanye loAfrican Union ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasotsha lamapholisa ngenyanga edluleyo. Inhlanganiso zombili zihlangene kwele Ethiopia ngempela viki zaphatha udaba lweZimbabwe kanye lolweDRC. Embikweni owethulwe izolo, iSADC isole inhlanganiso zeZimbabwe ezizimeleyo isithi yizo ezabangela udlakela lwaqhamuka ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwakuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi eZCTU. Ithi njalo inhlanganiso lezi zisebenzelane ndawonye lezitha zeZimbabwe ekuphehleni ukungahlaliseki ngenjongo yokugenqula uhulumende weZANU-PF. Kodwa lumanyano awuzange ulokuthe udaba lokubulawa kwabantu abafika phose amathumi amabili, ukuchaywa kwamakhulu lokudutshulwa kwabaningi ngamasotsha lamapholisa lokudlengulwa kwabesifazane. Umanyano we-African Union lawo walandiselwa okwenzakala eZimbabwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kawuzange uveze insolo ngokuhlukuluzwa kukaZulu. Iningi belikhangelele ukuthi inhlanganiso zombili zisole ucuku lukahulumende njalo zimkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Umthetho weSADC, umthetho weAU, umthetho womhlaba kawuvumi lokho okwenziwa ngamapholisa lamasotsha eZimbabwe. Ngakho-ke abantu abakukhulumayo lokho abeSADC bayalahleka kakhulu, bathiya iqiniso njengoba linjalo. Yebo kuhamba akufanelanga kube lo muntu ongabuka ukuthi xa usuthukuthele ngohulumende ubusungena koNdlovu uthishe isitolo sakhe, uthathe impahla zakhe, ungene koDube uthathe impahla zakhe, uthishe isitolo sakhe. Lobuyana yibugele ongafanelanga vele benzeke, bungcolisa umsebenzi omuhle kangaka wabantu beZimbabwe okulwela amalungelo akho. Umuntu othisa isitolo somuntu kaleli lungelo lakhe, umuntu ontshontshela umuntu kaleli lungelo lakho. Ngakho umuntu olelungelo emhlabeni lokuthi nxa esethukuthele athisa isitolo sakomakhelwane antshontshele umakhelwane.
Nxa sikhangela umbiko weSADC lo, ungathi kusasekhona yini esingakukhangelela kule nhlanganiso njengabantwana beZimbabwe?
Ububi beSADC ukuthi kubele sikhumbule ukuthi yona ngokwayo iyilokho okuthiwa phecelezi Liberation Movement. Inhlanganiso eyakhele empandeni zalabo bahlangana ukuba bancedise ukukhululeka kwezansi yezwekazi le-Africa City, iSouthern Africa. Ngakho sikhangelele okukhulu ukuthi kuphume kuSADC. Ikhuluma iqiniso njengoba linjalo iyakhele phezu kwalo. Isikhalazo esikhulu iSADC engasizwisisiyo yikuthi ukutshaywa lokubulawa kwabantu lokube bebesenzani akukho emthethweni. Kwabuya kwabotshwa lalabo ababaphikisayo abezepolitiki akukho emthethweni. Ngokusho kanjalo kangitsho ukuthi laba kade betshontshela abantu benze okusemthethweni, ngitsho ukuthi barongo bona abenzanga okuqondileyo, kodwa laba abafanele baphakamise umthetho bawuphathe kahle amasotsha lamapholisa benze okubi. Ngakho-ke iSADC nxa ingena endaweni enje ifanele ingene ngendlela ehlelekileyo elokubekezela eleqiniso njalo, ikhuze ukuthi yebo kambe nxa ngabe kuletoyito esemthethweni akungabi lomuntu owebela omunye, kungabi lomuntu othisayo othisa isitolo somunye. Kodwa phezu kwakho konke lokho, amasotsha lamapholisa lohulumende umele ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe impilo yabantu, aphathe kahle abantu. Yiyo into edingakala kuSADC, ngokuba nxa ingasakwenzanga kanjalo, ingasakhulumanga kanjalo, akula nto ezaqonda kusiya phambili, iyabe ingasahlonipheki, ayikhuze ngendlela efaneleyo.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazo obexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. yebo yebo mthwakazi omuhle mina ngumaigobe umsakazi westudio 7 ngithanda ukulinxusa kuhlelo labasakhulayo olwethi connection ngo 8 ntambama namhla kuhlelo siqoxa labatsha abasebenza imisebenzi etshiyeneyo njalo abalamankampani endaweni ezitshiyeneyo emhlabeni mayelana ngesimo somnotho ezimbabwe kulabanye abafisa ukuletha amankampani abo kwele zimbabwe bele njongo hatshi yokwenza imali kuphela kodwa befisa ukuthuthukisa uzulu elizweni lina lithini ngalokho zulu kandaba ngenani kuhlelo abafisa ukungena kuhlelo sithumelani umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318 asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMaigobe ngo 8 p.m. bye bye. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labalwisana lohulumende wele Afghanistan labe seTaliban selazise ngequla lalo elilamalunga alithumilane 14 elizamela kunkulumo zokukhumisana umlotha elizahlangana lesithunywa seMelika US Special Envoy Zalmay Khalilzad. Amapolisa kwele Myanmar acine esebenzisa imbhobho ekhafula inhlamvu zerabha ukuchitha amaqhuku abantu abakade betshengisela besola ukufakwa kwesibazwa somfanekiso kamuyi uGeneral Aung San Suu Kyi womkhokheli kahulumende webutho okhona kathesi. Sokwedlule phose inyanga eyodwa kwaba lokutshengisela okwafa abantu kwagqekezwa izitolo ezilokhu ziphongukuba zingebhezi lanamhlanje ngoba abanini bengelamali yokuzivuselela. Abahlala emalokitshini ikakhulu kobulawayo yibo abathole nzima ngoba izitolo eziningi sezehluleke ukuvulwa njalo ngemva kokugqekezwa ezinye zachiswa. Isakhamuzi zakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC uthi uZulu usethwele nzima ngokugqekezelwa izitolo okwenzakalayo ngoba usemele agibele ayethenga impahla ebalisa isinkwa edolobheni.
Kunzima kakhulu lapho kwagilizwa khona emalokitshini bayehluleka abanikazi ukuthi balungise izitolo njalo baqeda ukulungisa baphinde basokhe bafake impahla. Yinto enzima ebathwalise nzima leyo etshengisela ulunya esilalo lukahulumende lo obusayo eZimbabwe ngoba eqinisweni nxa sikhangela okuphumayo ukuthi uhulumende nguye owayephuma amasotsha labe-military intelligence ukuthi bahambe bedilize abantu basebeluthake kudilize laba ababevela kuhulumende. Yikho ke abanikazi bezitolo behluleka-ke ukuthi balungise lezo zitolo. Umalanga adlulileyo size uminister of industry and commerce esithi yena uzabancedisa kule fund ethile ukuthi bancedise. Sifisa kube yinto eyenzakala-ke masinya kwenzela ukuthi abantu bemalokitshini benelise ukuthi babe lezitolo, benelise ukuthenga bengagadi into vedulayo besize edolobheni ukuzothenga isinkwa kuphela, kube izinto abazazithola lapho abahlala khona emalokitshini.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla njalo sebandla le-ZANU PF ulandisele iStudio 7 ngokwamehlelayo mhla kuqhamuka ubudlwangudlwangu ngelanga lokutshengisela.
Liqiniso lonalelo sibili. Bengisebenza kwenye isayithi lapho engisebenzela khona njengoba nje ngikubhizinisi ewakha amasivu wekhi nje athethileyo i-water reticulation, sewer reticulation and stuff like that. So ngosuku lwangonalonalo olodlame bakhona abanye ababuyayo kithi bazotshontsha into ezingamafoshoro, amapiki, lokunye esikusebenzisayo esingathi nesingizi bathi ngama-stop cops, izinto ezisetshenziswa kuma-water connection nxa ukoleta ezindlini zabantu. Namasuwa komiti nga komiti amasuwa imendato bato libe imendato.
Abameli bedalele parlamente abebandla le MDC bagcina besiyacatsha ngesikhathi amapolisa lamasotsha esithi ayabadinga
kunye labaqoqa ukutshengisela. Amanye amalunga edaleleli lawo aqekezelwa izindlu ngamapholisa lamasotsha. Omunye wabo ngumnumzana Peter Moyo ohlala eHarare owabulalelwa imota ngamapholisa lamasotsha achiya indlu yakhe isonakele ungani ingenwe isavunguzane. Umoyo uthi uhulumende usesithi sokumele ibandla leMDC lihlawule abaqekezelwayo.
Ye, into ekhona ukuthi khona uhulumende wangkhona uvele kafuni lakuzwa indaba yena leyo ukuthi khona yena ahlawule. Ufuna iMDC ihlawule. Yikho angazi ukuthi lati iMDC ihlawule mina, mina ngiyini iMDC. So angazi ukuthi bathi kuhambe njani. But kungenani, siyakuma sinje sizazilungisela izinto zethu, sizahlangana kwelinye ilanga nxa siphila. Icala livele kalilobi. Iyavuka indaba abantu laba balama dockets avula ama dockets akhona nami ngiyabazi. So hayi kuzakusa kusese busuku kathesi.
Kodwa uthuma uthi uhulumende nguye othi uzaphathisa abaqekezelwayo.
Kube kwaba nomhlangano uhulumende ubuyile lapha kobulawayo through uminista wefinance uprofessor Mthuli Ncube. Yezawa nokuqondisa nje malanga adlulileyo. Kungani uhulumende ikhona imizamazama ukuthi ayenze ukubana asiphathise osomabhizinisi abanjengathi abalahlekela izinto. Abanye balahlekela ngokukhulu izinto zabo lapha ngabanye batshiselwa nokutshiselwa izakhiwo zabo. So kuyabe kuthiyana khonapha. So uhulumende ngani uyazama ukufuna ukuthi angenele
lanxa kungakaveli sobala ukuthi ilizwe lalahlekelwa imalini ngodlakelwa olwabangelwa ukutshengisela, ezinye ingcwethi zithi imali le ingafika amadola angamabhiliyoni phose amabili. Ndike isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izibotshwa eziyisificamunwemunye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela zimiswe phambi kwedale likamantshi kobulawayo lamhlanje. Amalunga ekomiti ebona ngentuthuko yombuso yezabelo edale lephalamende akhuthaza umanisipala wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuzitholisa amanzi. Siludiva ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni. Okungakathesisalani ku-Live Talk.
Siyabonga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.